ama-promises ayenziwa ipata ayenziwa ngupresident ngiyayibona imigwaqo isebenzisiwe njalo njengoba kulawayo khona kabinet yangenela ukuthi ilungisiwe ama-major roads yiphindisithi ngoba bebona ukuthi laba abantu abakhona abangama-councillors akhona sebehlukelile njalo sithemba ukuthi kathesi lama-by-elections ku-8 or what ekhayeni ukuthi khona sizalungisa because bethemba ukuthi abantu bakobulawayo sebebonile imboni ukuthi khona laba abantu adinge bafaka laba ngabayindawo njalo sibethemba lokuthi even kuma-constituencies amabili inkulumane lephumula kuzaba yisemba kuyala lapha undoda ukuthi khona i-violence bona thina i-ZANU PF ayela sizathu sokuthi yenza i-violence bona ngokwabo ngokulokho bedabukana phambili laphakathi besiyala abanye besiyale anti yabona ukuthi vele i-confusion so bona bode basebenzelana ukuthi i-violence ayilani lapha endlule ngikhuluma ngabantu abatshayiweyo bethawe ngabantu be-opposition basezibhedlela so thina hayi mayuyu asengeneni sikhankase kuhle sikwenze ukuthi kukhanye ukuthi okuwebayo mbani
ngena khonapho baba Sibanda
lapho engime khona ngime ngoba sengiwele egodini emgwaqweni ngendlela yokuthi akula mgwaqo uyabona umgwaqo lo odlula eduze nasezipaleni lapha ndoda ungawusiyafika kwi-tatation laphana akuhambeki mdala wami yikho engikhona la abantu bakobulawayo sebesazi ukuthi into ethiwa yizanu leyo ayibafika kuhle njalo ikakhulu ubongameli wezanu uMr Dambudzo Mnangagwa uMr Dambudzo wazakala kakhulu kwele bathebele ngokuthi nguye wayengu-mastermind wokukhula wundi elokhu iqhubekela phambili ngezinye izindlela iqeda abantu ngakho angibona ukuthi abantu bathebeleni bangazisisana no-Mr Dambudzo nezanu yakhe ngoba ubakhumbuza into ezimbi kakhulu ezenzakalayo ezigabeni zabo kumuli zabo lakubantu babo labazali babo
siyakuzwa Sibanda baba Mashaba
kuyazitsholo yedwa ukuthi imigwaqo ayihambeki igcwele ama-potholes all over imigwaqo kanti vele olomlando okuyenza imigwaqo mbani anti i-council ngoba nababusa is-MDC so kuyazivumela bona ukuthi bayazihlulekele ngakho-ke i-government kathesi isingenile kayithi yayithi kungona isiqale ngokwenza ama-major roads intalinkayo into the city ukuthi bencedise siyibonile uma siye phambili sibungisiwe ungahamba uye ku-George Avenue ngale ikulungisiwe ungene phakathi edrobheni kuyalungiswa kulungiswa i-government i-MDC council isiyehlulekile uyazithelo yedwa kayisini yitho njalo when you talk about indaba yokuthi u-president Mnangagwa was the mastermind of Kukula Hundi. He was a minister then. And ilizwe leli umuntu ayelibusa lapho bona babe opposition behluleke ukuthi bemchallenge umgabe esaphila. Wayesefundi bechallenge ongenileyo after him when he was just a mere minister. Kodwa-ke seyenzeni-ke ubaba uMnangagwa. Usethena waforma i-peace commission. I-peace commission eyiyo ethe ikhangele zonezindaba eziyi-problem ezegugula wundi lani ibiningi imihlangano esiyenziwe kuhlalwa nezinduna lama-representatives ama-NGOs lani kukhona kusemgcekeni ukuthi ufuna kulungiswe lalaba abantwana ababa-affected labazali aba-affected kathesi ama-birth certificate kuthiwe kabahambe bekhathiswa kungabuzwa mbuzo and so forth and we as ZANU PF lani yinde so we are saying it's a regret situation eyenzakalayo endaba ebackground ayimnandi to anybody
indoda enhle kangaka kayikwazi ukuthi xa ule mota khona eZimbabwe awukazi uthatha imali yakho uyobhadala umthelo ekhansilini umthelo wemota wemgwaqo ubhadalwa ezinara yelo mlandu wokulungisa imigwaqo
major roads abantu bakithi kabafundi ukuthi ngumakhelwane singomakhelwane ngabafaka kwesi sikhathi uzathola ukuthi emzini wangakini omunye ku-MDC omunye ku-TCC omunye ku-ZANU PF kambe sesingalwa silwela khonokho ngoba singabantu bani thina sithi abantu kabahambe bevota abangene bekhankase laba bezikhankasela besiyale bazamile babadube nge-weekend la bedlulileyo lapho e-TCC emgamini ngayo bekuyangisa angikwasiwe bezamani bekuyangisa ngalaba bantu abantu they already rejecting them so asomlandi wethu ngumlando ukuthi abantu bayabona ukuthi i-confusion abalayo lokwehluka abalakho baba kunjani. So abantu cannot continue belandela into engala focus